babevele sebechili bandla lethu sebehamba le renewal so kayisiyento engasethusa ngoba bavele bakhanya into bayifunayo ngabayazi ngamabele endlela
ye yeah, ubona bathe sebekhuluma lapha bathi ibandla le MDCT livele alisela mqondo ukuthi liyenzani
thina njengebandla le MDC sibibandla likhokhelwa imfuno kaZulu so indaba yokuthi singene kuthethombe sengangeni sahamba kuZulu sayaxoxisana naye uZulu wasibuza umbuzo wokuthi kuyini esilakho ukuzasenza ukuthi siyewina lelo ukhetho njengoba sisithi thina iminyaka yonke lapho esihamba khona kukhetho ukhetho luyantshontsha izane so uZulu wathi khina kuqakathekile kathesi ukuthi sitshele izane ukuthi ifake imigoqo ezakwenza ukuthi uma siya kukhetho indlela ingazaba namemva indlela zilingane amathuba alingane so lokhu abasebekukhuluma ukuthi khona asikwazi lapho esiya khona hhayi bona babangakwazi lapho abakhona unika usoze ukuthi uma uthenga indlu namhlanje kusasusuka endlini oyithengileyo uhamba uye loja wena usulendlu okuthengisa ukuthi uvele wena ekhanda into oyenzayo bawuyazi ngoba thina into esiyenzayo siyazi basikhokhela ngezulu
siyabona ukuthi ibandla lezanu p f selilungiselela ukhetho oluzayo lina njenge-m d c t aliboni lisalela emuva yini
hayi emuva kalisaleli sikhuluma kunjenje abalandeli bethu baku-ground baxoxisana nozulu ukuthi bakhuthaze uzulu ukuthi ahambe ayerejista njengamavota njalo bakhuthaze uzulu ukuthi akhuthaze abanye babo ukuthi ukhetho lolu kumele sikhankaze ukuthi uma kungenantshintsho ukuthi sihambe kukhetho njengabo-voters room ukuthi abantu banelise ukuthi bahambe beyerejista njengamavota njalo ukuthi amabandla aphikisayo baphiwe amathuba okuthi banelise ukuthi bakhankase kuma-television kuma-newspaper kahulumende akulancedo lokuthi sihambe ngoba uyabe vele sekukhona bayabe sekusitho ukuthi izani indleleni sinqobile thina singekayi kukhetho.